So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuzibandlela 2025 ngo Cape Town. Endabeni zethu namhlanje.
Izikhalazo zabo mhlawumbi lethu sizihambise sekuminisa wethu bomisa mhlawumbi sekuzihambisa siyebona lo president siwaprezenti abahlangana nazo ezabasikibizwa ngamapholisa sethi imali ngomgoseni kona lapho.
Amapholisa athi aqhubeka ngomkakaso okubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho.
Mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka 2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzane uThamisa bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi baqhube isikhathi.
Kulabathi ibandla lezanu PF lifuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa umnumzana Nelson Thamisa engasungula ibandla elitsha. Abalwela ilungelo loluntu bathi impi yomvukela e-DRC ikahlameza omama lamankazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi ayaqhubeka ngomkankaso okubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho njalo axwayisa abantu ukuthi bengagadi izimota lezi zona iningi lazo ezingaqinanga, ezingabhaliswanga ngokusemthethweni, ezibathwala njalo ezibehlisa endaweni ezingavunyelwayo, futhi abaningi bazo abaphatheka kuzehlakalo zenkohlakalo. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi embikweni osanda ukwethulwa, njalo ngakwelinye icele kuthathelwa impahla abanini bamabhizimusi iningi labo kungabathuthukayo ababika bezingenisa elizweni bengabhadalanga imithelo edingakalayo. UMnumzana Dumisani Ncube, umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa amabhizimisi asathuthukayo i-SMS Advisory Council, uthi kufanele abatshayeli bezimota labo besondele bebaxwayise ngoba labo bangaphansi kogatsha lwebhodi le njengalabo abathengisa emigwaqweni, athi olweMinistry of Transport.
Yeba aphansi kwama-informal checkers, but nokukushela ulwazi like umuntu olemota yakhe efidi yena le emergency ekuthi yena le yamakhonto abaningi babhadala kuyayi-preventive tax. I-preventive tax ile-disadvantage eyi-1 kumele ukuthi kona wenza imota ifile isikhumba yenzile i-profit, isikhumba wenzanga i-profit leyana i-assumption kumele uyibhadala, but ungarejista lokhu engikushileyo lokhu sokushitha ukuthi imota ingafa. Kumbe ungathi kona ube lama-challenges okuthi imota indlula ifile, kumbe udinga amathaya, kumbe wenzeni. Ugonsa preta izekwenti zikusubhadala i-profitini yemali noyenzile. Abaningi ngokushela ulwazi bahamba bayirejista, ngimota abarejistanga fletchadeseizamtite leyi dangerous ngoba weza ukusebenza weza ukwenza i-profit yoke yenzanga i-profit leyo uyayibhadala injani.
Kuyini abangakwenza ukuthi bengabi lokhu bebotshwa mahlayana
nje? Kimishiso kwethu ukuthi yonkela kabasondele eduze, ngananzelela ukuthi umongameli kwenze kwaba lula ukuthi kathesasethe discommunity which I'm also part of it and I'm a member yena leyi kamanyana ngikubona ngibona ngibona la under ministry of transport leyana kuphela yi operating ministry yabo, kodwa bona ba under ministry of SME ngoba izweni ezikhatha abantu between 1 and 75, which is ukuthi ukuminisi ka mama uMonica Mtshwanga ngeyo izwi. So kumele ukuthi kokona ube ufuna izipresentate yikho kumele yikho lapho sikumele ukuthi sikhathe isikhala zangu sizikambise kumongameli sizikambise njalo kuminista sizikambise izini kukhansili ngoba you also play a role yokuthi you also advise us to to the local authorities. So it's easy.
I'm going to say, ulabati ibandla leZANU-PF lifuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa engasungula ibandla elitsha. Bathi uMnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga balakho ukukhumisana umlota belungise ukuxabana kwamalunga ebandla elibusayo ngemizamo yokwengeza umbuso kaMnangagwa. Baphinde bathi kusobala ukuba besaba ukuthi uChamisa engangena kukhetho ngomnyaka ka-2028 kulakho kunqoba ozamela eleZANU-PF kukhetho lukamongameli. Kulabanye njalo abathi uMnangagwa lo-Chiwenga kabasakhulumisani ngenxa yokubanga isikhundla sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Angiston Sibanda.
Ukuxokozela vele kuvele kukhangelela ukuthi kube khona, ngithi sikhuluma ngombuso, umbuso uvele ulombango, ngitsho lanxa lalapha embalini inkosi uMzilikazi isingasabonakali kwaba lombango, lalapha inkosi uMzilikazi sitshonile kwaba lombango phakathi kwabombiko kamadlenya labo labozinkabi labo lobhengula. So kukhangelelekile kunormal ukuthi kube lombango kwezilonga umbango lo ungaphambanisi ezomnotho njalo ungaphambanisi ukuthula elizweni. So sikhangeleke ukuthi ibandla leZANU-PF lizanelisa njalo ukuthi lilungisise inxakanxaka yabo. Kungaba le mbono emithathu mina ngombono wami. Laba bathi 2030 abafuna ukuthi uPresident Mnangagwa aqhubeke khona, kungabe kulixukwana nje labantu abalambileyo abafuna ukuthi aqhubeke khona, baqhubeke labo bencinda buncinda ngibophe lo khona njalo. Kumbe njalo ngabantu abazama ukuvalela unumber 2 uGeneral Chiwenga phandle. Ngiphinde ngibe nomunye umbono futhi umcabango bengikhangela abantu abaqhuba indaba ka-2030. Abanye bakhona ngabantu engibazi kuhle, izihlobo zami nabangani bami engibazi kuhle ukuthi bahlobene noChiwenga, kodwa bathi bona ku-2030. Ngiphinde bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and besaba ukuthi ahlangane lo mnumzana uChamisa. Bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi, baqhube isikhathi. Njalo futhi angiboni iZANU-PF ile candidate engamisana lo mnumzana uChamisa nxa laye engayenza kuhle ipolitics zakhe ayekele ukube senza kwamadlwane ngo-2028.
Ubona ngazani kodwa kuyaphetha ngani khonokho ke okungani kuyaxokozela?
Hayi, iZANU-PF useyazi vele kade yaxokozela baza kulungisa bona bodwa. Uzabona nje ngemva koku ngesikhathi kumbe yena umongameli esephenduke sekhuza abantu bakhe sethi hayi mina ngithongo lokhu kwe-2030 akuphele. Kumbe bakuqhube bakuphushe ephalamenti bale absolute majority baqhubeke, kodwa bakuzaba le nkinga ke ukuthi abantu senzezwa ku-referendum ukuthi bazathini. Bese siba le nkinga yokuthi i-civil society, the opposition, ifile at the moment. So bangathi baya ku-referendum bazathola ukuthi bazaba le clean sweep, bazayenza intando umathanda ngoba i-civil society seyafa. And lo mnumzana uTrump nxa esemisa imali zabo USAID ezisapota ama-NGOs le-civil society kuyahle kube wese iZANU-PF le-veteranship. So ngibona ngani i-timing yokwenza kwabo futhi lakho ku-strategic kungabenza bayithole into abayifunayo, kodwa kuzabe sokuphambanisa imigomo yalokho sokuthi intando kaZulu udemokrasi. Sesizahlala sile constitution eganjelwayo mshokotsho nxa abantu sebesenza umathanda.
Lo ngumnumzana Angiston Sibanda olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni bathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ahlale esikhundleni okweminyaka emibili kusiya kwemihlanu. Abalwela ilungelo loluntu bathi impi yomvukela ekwele DRC ikhahlameza ikakhulu omama lamankazana. Bakhuluma lokhu ngesikhathi abahlamuki be-M23 sebephose bahluthuna idolobho leGoma lapho kuthiwa kulabanye babo abadlwengula abesifazana. abezindaba abeReuters labe Associated Press babika ukuba kuza kuqhutshwa njalo umhlangano omkhulu weSADC olakho ukumisa impi le okuthiwa ichochozelwa ngumongameli Paul Kagame wakwale Rwanda. Abantu abaningi sebebalekile emizini yabo, kuthi njalo abanye babo kubikwa ukuba badutshulwe balimala kodwa behluleka ukuthi welatshwa ezibhedlela ezigcwele abalimeleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Trimon Ndolo okuhlanganiswa elwela ilungelo loluntu ye-Pathways Women Empowerment and Girl Child Support.
Impi enjengaleyo asompi kuphela eyenzakala kuphela kuma-radios kuphela, because okusalayo kuyabe kusiba labantu ababetholakala endaweni ezinjengazinezo. Kungatholakala kulabantwana, kutholakala kulabomama, kutholakala kulabobaba, just ama-youth nje jikelele. So uzathola ukuthi babe ngasahlalisekanga kuhle, sokumele umuntu engasahlali lapho ahlala khona, sokumele amuve. You know, abantu sebethwala izikhwama, abantu sebeseparatile ukuthi babuye ngaphi, umama uye ngaphi. Abantwana abangamankazana uzathola ukuthi bayadlwengulwa, especially ngezikhathi zenezi, abanye bebulawa. You know, then we see about a child soldier. So there's a lot that happens.
Yeah, kona poke nga kuluma abantwana, o mama, kume ngita yili, abantwana abanga mankazana. Ubona zani po, kule ntu ngenzi wa yini, esikati sempi, kuti kungenza kali kono kesikuluma, kuti kuna kudlengula, kudlengula lukunye, kufana yili.
Kwa nzima, ngoba situation, ma abe nga sapuma nga bahamba kuma refugee camp. Kwa nzima, ngoba esikati sene, kuna kusiba na ma hostages. And I think kubalulekile lakho njalo ukuthi even though abantu ngabe besilwa, I think kuqakathekile ukuthi ngabe ngama rebels ngabe kuyilabana bakuqakathekise kukwanisa ukuba mebile message ukuthi lingalwa lisilwa lina but lingatholakali lidlungu labantwana abangamankazana, lingatholakali lirecruita abantwana abancane libafaka esisotsheni ngoba babengakwazi. Abantwana bakwazi ukusetshenziswa ngabe ngabafana even ngamankazana eziwiphoni befundisa imbhobho bengama-child soldiers. So I think kuqakathekile konke ukuthi kukwanise ukuthi kuba le voice efikayo kuma-rebels, kube yibo abakwazi ukuprotekta labo bantu, ngoba ma ingafikanga imeseji abasoke bebaprotekte bazabe bezaba-abusa. Ngoba umuntu abantu bayakwenza ukuthi ha mina vele sengisempini ukuthi vele ngizakwanisa ukuthi maybe ngiphumelele, maybe ngizakufa, mana lami ngithi ngisiyakufa, maybe ngenze lokhu. So abanye abantu benza some of these cases out of ignorance ukuthi angikwazi ukuthi ngizaphumelela empini leyi.
Lo ngumnumzana Trimon Ndolo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Pathways Women Empowerment and Girl Child Support ubexoxa le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ibutho lakwele-Somalia lithi lilakho ukwehlula amalicathayo e-Islamic State esigabeni se-Puntland. Balwisane kabuhlungu ngeviki ephelileyo esigabeni se-Bosaso. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamashumi amabili 20 abaphele engozini yokuwa kwendizamtshina kwele-South Sudan namuhla. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, umthethondaba weMelika usunqabe umlayo kamongameli Donald Trump omutsha omisa imali yenhlelo zomphakathi ephiwa inhlanganiso zeMelika ezithiyeneyo ngurhulumende waleli lizwe. Umlayo lo ubumele uqale ukusebenza izolo kodwa wavinjwa inkantolo kudaba olukhwezwe ngabalwela amalungelo oluntu besithi ukuvala usizo lolu kuzaphazamisa inhlelo zentuthuko ezifana lezempilakahle. Umthethondaba uzahluza udaba lolu ngokugcweleyo ngomvulo. Kusukana ezedluleyo uTrump uvale umtambo wemali yentuthuko ephiwa amazwe asathuthukayo ngelemelika esithi uhulumende wakhe usakhangelisisa ukuthi iziphi inhlelo azazisula lokuthi iziphi azaqhubeka ezincedisa ngemali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Greta Bodloza Sibanda osekela umbuso kaTrump.
Kathesi mbona sengathi hayi ulokhu esazama ukuvula amabhuku abone ukuthi yena angakuhambisa njani, ngoba phela layo ule ndlela zakhe okumele ukuthi asebenze ngazo, angeke asebenze ngendlela ezomuye. So ke okwakathesi hayi mbona sengathi ungene kuhle sibili umnumzana uTrump, wakunanzelela ukuthi engakayiphambili kumele ukuthi abone ukuthi khona zonke izinto ekade zikhona ziyahambisana indlalokhu akuthembisa abantu.
Kodwa ukumisa inhlelo zonke lezi emelika lasemazweni asathuthukayo awuboni yini kuphazamisa impilo zabantu abaningi?
Maba amazwe asathuthukayo alama resources. Umnumzana uTrump nxa ngimzwisisa kahle mina uthi umise inhlelo lezo kwesikhatshana esakhangela ebona ukuthi zona imali lezi ezinikwe la amazwe ziyasebenza yini, zisetshenziswa khonokho na, ukuthiwe khona kuphiwe uncedololo kujongwe khona. Ukuvinje ukuthi khona amazwe siyabe sithi asathuthuka alokhu ecatshe ngaphansi kokuthi asathuthuka, kodwa eqinisweni ncinci kandoyi amazwe lawo alawo ama-resources okuthi wona azikhandele inhlelo zabo zokunakekela amazwe awo. Nxa umuntu onjengoTrump engesenze kanjalo kutsho ukuthi amazwe lawo azahlala elokhu ethwele ingcebethu ethi wona afuna ukuncediswa. Kuyingozi ke lokho. Ngiyakwazi ukuthi kathesi kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kodwa eqinisweni ikuthi bantu bakithi, hayi umnumzana uTrump mina ngumbona eqondile. Ake sikhangeleni lathi ukuthi wona la mazwe wona in the 3 months lezazibekileyo kwesikhatshana esincane wona alani azakwenzela abantu bawo. Bona abantu bawo amazwe abo nxa engabenzelanga kuhle bona bazathini? Mina ngithi hayi umnumzana uTrump wenze kuhle kakhulu, indlela enhle ezenza ukuthi abantu bakithi bavuke, ngoba abantu bakithi silokhe silele, abantu bakithi silokhe sithi kungabanzima sigijime sithi siya kuma-developed countries.
Umnumzana Greta Bodloza Sibanda usekela umbuso kamongameli Donald Trump weMelika. Wekoxa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthetho omutsha wezemfundo kwele South Africa ovumela abantwana bokuza abangenamaphepha ukuthi bafunde bengelawo usilethe injabulo enkulu ebantwini abadabuka kwamanye amazwe, kodwa waphinde waqhubula intukuthelo kuzizalwane zakwele South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho komthetho wezemfundo omutsha lo e-Basic Education Laws Amendment Act, BELA Act, asikho isikolo kugoqela lezahulumende esilemvume yokwalela abantwana bokuza ukufunda ngesizathu sokuthi abalamaphepha. Lo mthetho uthi lalabo abantwana abakubanga le-matric kumbe u-grade 12 kufanele labo bavunyelwe ukubhala imihloliso yalelibanga noma bengelawo amaphepha. Ugatsha lwezemfundo seluthumele izikolo zonke lomthetho oqala ukusebenza lonyaka. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi lomthetho ubunjwe ngemva kwezinqumo zemthethwandaba ebezilaya ukuthi ngokwesisekelo sombuso umntwana wonke ulelungelo lokufunda.
We needed to put together all the court judgments that and make them legal.
Sibone kufanele ukuthi sifake endaweni yezinqumo zemthethwandaba ebezisithi abantwana bonke bavunyelwe ukungena esikolo loba bengela maphepha. Sesikwenzile lokhu njengoba kuyikho osekuzele imigca le ethi labo kuza abangela maphepha abavunyelwe ukufunda.
Because the High Court judgment so we needed to comply with it.
Lumthetho usemukelwe ngezandla zombili liningi labazali beZimbabwe abalokhu bephakathi ukuzama kulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa. Iningi lithi abantwana babo bebexotshwa ezikolo bacine sebebasa ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Isizalwane seZimbabwe nkosazana noThando Ndlovu uthi lumthetho ubalamulele kakhulu.
Ah, thina sithi sibonge, sibonga amazwi kaMongameli. Siyizizalwane zeZimbabwe ebesilabantwana ade behlupheka khona ngapho, siyabonga kakhulu kuMongameli uRamaphosa ukuthi esichase kangaka ngabantwana nxa sebekhona ukubhala imetric sebele kusasa eliqhakazekileyo. Siyabonga, siyabonga kakhulu kumphathi waseSouth Africa. Amalungelo esesiwaphiwe makhulu kakhulu, siyabonga, siyabonga.
Igqweda lezamalungelo uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lumthetho usiwethule umthwalo omkhulu emahlombe abazali abaningi.
Kubaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi ingane sezingayiyela esikoleni kungabi indaba zalutho-ke, zingabe zihlukunyezwa njalo ngayo yonke iminyaka ma unyaka uqala ukuthi zithole indawo yokungena esikoleni, kakhulukazi ngoba zingeke zivumele ukubhala uma zingenawo lawo maphepha. Ngakho sithi kuyinguquko ebaluleke kakhulu njalo enza ukuthi kuqhubekele phambili umkhankaso wamalungelo abantwana. Inkantolo ephakeme yakwenza lokho ngoba siyazi ukuthi iyeyona ebizwa ngokuthi upper guardian abantwana namalungelo abo.
Kodwa-ke ngakolunhlangothi lumthetho usuthiye ezinye izalwane zakwele South Africa zizonde ziganunwabo. Umkhokheli webandla le-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthi bona njengebandla ledudula abasoke bavume ukuthi abantwana abalabazali abephule umthetho welizwe batholakale sebefunda ezikolo zakwele South Africa.
We already have a crisis at schools where you have South African kids who cannot be admitted at schools because the schools.
Sikhuluma nje izikolo zethu vele sezigcwele phambi bona abantwana bokuza labo. Abazali babo yizigayi ngoba abanye bangene elizweni ngokungekho emthethweni. Kusitsho khona ukuthi bephule umthetho welizwe. Kwenzeka njani ukuthi bengene ngokwephula umthetho bese befuna ukuthi abantu babo bafunde lapha? Asibazondi laba bantwana, kodwa sifuna bafunde ngokusemthethweni.
But they need to be educated in the proper manner.
Umkhokheli webandla le-Action SA uMnumzana Herman Mashaba uthi lumthetho ukhombisa ukuthi akusela hulumende kwele South Africa, yikho sokuvunyelwa wonke umuntu ukuzenzela umathanda.
It's going to be encouraging more and more people from other countries to come and get
your... Lumthetho uzakhuthaza wonke wonke ovela loba kuliphi ilizwe ukuthi azukele eSouth Africa ezokwenza umathanda loba ele passport loba engalayo. Baza kuza bagcwale phambi njengoba lokhu ngathi yikho uhulumende akufunayo, kungakhathalekile ukuthi ilizwe ligcwele abahluphekayo.
People live below the breadline.
UMnumzana Mhlanga uthi loba nje sekulalo umthetho bakhuthaza abazali ukuthi baqhubeke belungisela abantwana amaphepha ngoba zadingeka nxa sebekhulile. Nestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibona nisebenza eStudio 7. Lapha yazi ngilohlupho olukhulu kakhulu. Ngomunye wabalimi silimile ingqoloyi last year, sayifaka eGMP ngoNovemba. Ingqoloyi yethu ibilokhu ikhona lapha eGMP, kodwa khathesi siphumile iholiswa abantu. Iholiswa abantu thina abanikazi bengqoloyi imali kasiphiwa. Abantu emakhaya abo sebepheka amandla ethu. ngisho laphana engakuzwisisiwe yikuthi kathi thina kuhulumende siyizigqili. Nxa siyizigqili phela simele sitshele sibe sihlala sikwazi ukuthi lapha sisebenzela ubugqili. Ngoba akusoze kuye kudla umuntu ongasebenzanga osebenzile engadlanga. So njalo ngiyakwazi nxa ngikhuluma so bonke abantu bayangizwa and uhulumende uyangizwa ngoba i-Studio 7 ivulwa ngabantu bonke. Singakhala ngemali umnyaka lomnyaka khathesi izikole zivuliwe abantu bethu abafundi bayaxotshwa kusasa bazaba yizigqili njengathi bengafundanga kanti lapha siba sesikolo sizama ukuxotsha ubugqili empilweni zabo ngoba ubugqili badala impilo ebuhlungu kakhulu. Ozathi nxa usugqileziswa ngumuntu ungasoze umbuze uzafuthula. Ngitsho ukuthi hhayi sicela imali zethu siphiwe inhlanyelo. Inhlanyelo esiyiphiwe yiphala. Sithe siqalisa ukusebenza le command, i-command yasitshela yathi u-403 plus ngangeni ungena inhlanyelo ezinkulu. Manje le inkulu yini njalo inhlanyelo lesiyiphiwa siyayilasetalize siyilima njani kathi imali yethu singayiphiwanga? Sicela imali yethu sisebenzile.
Hayi siyabulisa, siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezi ndabeni ezikhiphayo. Awungisithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu. Bese kusehlula ngomgwaqo wabantu bakithi, hawu siyacela phela hulumende akumzwele phela umntana wakho nangubika njalo kuwe. Hawu siyacela baba, nawe uyabisela amasiko ethu. Omunye umuntu usekhwenza kakhulu akhohlwa ukuthi ukhwenza kwakhe kusuka kuphi.
Westudio 7 ngabele njani kwezindana zonke lapha elikhona. Bonga kakhulu ukuthola izindaba ngamalanga onke news is the storms. Ameba wethu into eyenzakalayo le Trump ekhipha i-aid emazweni ase-Africa hlanhla ilizwe leZimbabwe ikakhulu nxa sikhayela ezempilakahle kambe shuwa kuyini khonoko. Siyamangala manje kathesi ikakhulu abantu abebandla leZANU-PF uTrump wathi ewina bazwakala bethaba bembuka kakhulu bemkhukhumeza kodwa thina vele besivele sikwazi ukuthi uTrump vele utribalist ngoyona ngokwayo. Pho ke manje kathesi sebe sithi sicela besiphendule Joseph Zuma ngoba yibo babesithi bona uTrump uright. Uright yini kathesi?
Salubonani, salubonani, salubonani. Abantu bezana basivulele isitimela, basivulele isitimela abantu. Kanti isitimela lapermit isicontrolwa ngupresident yini. Ufule igcwele kulamazi manje abantu bahamba nzima.
Ilizwe kuze libe ngcono bantu be-Studio 7 kwamele ukuthi ilizwe libe under Commonwealth. Lapho bazokwazi ukudayisa izinto zabo kahle ngokomthetho. Kona manje umnangava yena ngaba ngasuye imitsotsi engathi lutho engenzini. Kodwa bona laba balokhu bethi Vision 2030 bayazi kahle ukuthi lozwe ngena uzobe qaphela yonke into nje kithi izinto zonke nje bona bengakwazi nokudla.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi ngazahleka namhlanje. Sibuye bayethu ukungena emsakazweni kunyathwe emqakazi protest. Imhlola phela lo into endlekisa abadala oJoseph Zuma uzehluleke nokukhuluma ngokuphefumula nganxa yamafutha agcwele emzimbeni. Uyasutha wena lapho khona abantu bayahlupheka ubhizi lokuprotekta nomnaka kanti u-2030 lo elikhuluma ngayo ukuthi umnaka ka-2030 licanda kuyabe kuphila yini lokho kulikhehla kweni lokhu anti yabe sefile lo vele phuma nini kule nto leyo kufuna ukube liprotekta iZANU-PF abantu behlupheka nini wena Joseph Zuma wena.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Ulalito kunamhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuxokozela okokubandla leZANU-PF. Ngempukani-ke izihlobo zethu sike sikhangele ezinye izinhloko zezindaba abezikhokhela. Amapolisa athi aqhubeka ngomkhankaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho. Kulabantu abakubandla leZANU-PF abathi abasekela ukuthi umongameli aqhubeke esesikhundleni kodwa abanye bayakuyala lokhu. Siphuma lapha-ke yohlelo lethu lamhlanje oluvalisayo umthembu Sithemba uGibbs Dube. Lalelani i-Live Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.